sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 Mabasa 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokutholakale izidumbu zabantu abedlula amachumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa.
Umonakalo odalekileyo umkhulu kakhulu 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 ngoba izinto eziningi zidilikile. Abantu kucatshangelwa ukuthi abantu abaningi babe behambela amazwi ngoba
sokuqhamuke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakoBulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road.
Singabe sesitshona sizihlupha ngento esingake zatshintsha, akusoze kwenze sibe lempuphu ezindlini zethu, njalo akwenzi umkhonomi welizwe kube ngcono.
Kulomuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni leNew York. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokutholakale izidumbu zabantu abedlula amachumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa. Imisakazo lamaphephandaba athi kule nkulungwane zabantu ezingazakali ukuthi zingapi ngemva kokuba izulu eline okwamaviki phose amabili likhukhule imizi. Leli zulu libikwa liqinise ukuna ngomgqibelo lapho elikhukhule khona amabholoho izindlu lezifuyo ezibalisa inkomo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ukhangelelwe ukuyafika khona lamuhla lapho azazisa khona ukuthi isehlakalo lesi sesiphiwe isimo sengozi, state of disaster. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Jesus Manampofu.
Izulu line eDurban emangweni weKZN emakhaya laseTown eThekwini Street. Libe lizulu elikhulu kakhulu ngathi liqala ukuna kuthi ngemandla ekuseni. Line kwaze kwaba ebusuku kwasekuseni lakathe semini belokhelisina. Umona kalodalekileyo umkhulu kakhulu 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 ngoba izinto eziningi zidilikile. Abantu kucatshangelwa ukuthi abantu abaningi babe behambela amazwi ngoba amanamba abekhutshwa khona manje ukushona kwelanga bekuthiwa bayi 45 bafile. Then kule number enkulu yabantu kodwa abakabi wazi bayiwe singama dozens abantu abangatholakali ukuthi babe bekuphi. Abanye badikelwe izindlu ngoba kule zindlu ezinezidilikileyo so besithi basayenza i-rescue mission ukuthi babone ukuthi lezo zindlu ezidilikileyo besingena abantu naphakathi. Amabridge ahambile amaningi, imigwaqo imoshakele kakhulu kakhulu hayi kancane. So njengendlela leyo N3 osuka eDurban ebuya eGauteng la akasebenzi kwamanje, uvaliwe amapholisa ngoba amabridge ahambile. Kuzoba lo M2 osuka eDurban usiya e-Eastern Cape udlulisa Cape Town. Lawa futhi umoshakale kakhulu so awuhambeki. Umonakalo obekhona umkhulu kakhulu kakhulu kakhulu. Abantu abane basele bengela zindlu, basele bengela lutho impahla ngoba izulu lithethe yonke into ebisendlini. Abantu bebebona ngamanzi egcwele ngoba into futhi esuke yayenza into zabambi kakhulu ukuthi ama-floods la abekhona phakathi obusuku. Ngaleso sikhathi i-Eskom eyona company esinike ugets, ugets bengekho, ama-gets abecimile. So bekuphakathi komnyama njengoba kunjalo sengikhuluma nje akulama-gets la. So amagetsi ngapha sayiproblem. So kuthe ukucima kwamagetsi bacinywe lizulu kodwa nakhona kungenzakala, kodwa ke ngoba vele kule load shedding yenzakalayo ngapha 2 hours. So bakhala ngokuthi into esuke yabaphambanisa kule ukuthi bekusemnyameni kungela light, so bebengaboni ukuthi kwenzakalani. Into zimpahla zihambile, izithupha zabantu, ama birth certificate basile bengela lutho abantu. Abanye babone behamba ngenyawo straight phansi ukuthi bathathelwe lezi cathulo, akula nto eseleyo.
Zona ezinye indawo zelizwe ezifana labo Gauteng lezinye zona zibe lomonakalo na, njalo ngasitshela ukuthi line okunganani kwezinye indawo ezingaso Durban.
Umonaka lo obekhona omkhulu kakhulu 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 ubonakele. Then masibika ngapha emangweni weHauteng ngapha kuwo Joburg oPretoria le ndawo ezinjalo leso. Ngathi wana ama province yonke amaningi hayi akula monakalo obekhona izulu belisina iweekend yonke kodwa ayibelisina kuhlazana libe lizulu elikhulu. Izulu elikhulu elinileli neDurban. Ikube lo monakalo ukukhona omkhulu kakhulu emangweni eKZN as a province yonke kumashakela into eziningi kakhulu.
Umnumzana Precious Jesus Manampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kamke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakobulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road. Uhuru Kenyatta ngumongameli wele Kenya. Amakansila angafunanga ukuqanjwa ngamagama atshele iStudio 7 ukuthi uhulumende walaya umanisipala wakobulawayo ukuthi akhethe isitalada esizaphiwa igama likamongameli Kenyatta. UKenyatta uza kuba nguye umhlonitshwa ozavula ngokusemthethweni umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ekupheleni kwayona le inyanga. Amakansila la athi akukavunyelwana ukuthi isitalada esizaphiwa ibizo leli ngesiphi. Sixoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ukumbuza ukuthi ulibona njani inyathelo likahulumende leli.
Asazi ukuthi uhulumende umongameli welizwe lama ministers akhe bacabangani njengoba sikhumbula ukuthi laye umongameli kwavakatshela ngwele Kenya. So asikwazi ke ngxoxisana nizabo ukuthi basuke bajabulisana kangakanani bavumelanani. Kodwa ke kangiboni futhi kuyinto engabe into engaze isilalise ngaphandle kwengubo ukuthi isitalada sibizwe ngebizo likamnumzana Uhuru Kenyatta. Singabe sesithona sizihlupha ngento esingeke zajintsha, akusoze kwenze sibe lempuphu ezindlini zethu, njalo akwenzi umkhonomi welizwe kube ngcono futhi akula mthelela nje empilweni zabantu makhaza. So asonto singasihlupha ngayo kangako, kodwa ke siyamangala ukuthi kuyini okugqugquzele ukuthi kuze kwenziwe isinqumo esinjalo. Sisamelinde ukuthi sizwe ukuthi kahle kahle yini imbangela yalokho.
Manje nxa sikhangele imbali yakobulawayo leZimbabwe jikelele, uKenyatta lo ubemele aphiwe na inhlonipho efana layo nali.
Nxa sikhangela imbali yakobulawayo kasimboni uKenyatta ukuthi ungena ngapi kumbali yakobulawayo. Mhlawumbe kumbe ngabe kuthiwa nguJacob Zuma wakwele South Africa, wayengumongameli wakwele South Africa besingazwisisa. Mhlawumbe ngabe kumbe ngumuntu njengomnumzana uKenneth Kaunda onguye owayeloku sebenzelana kakhulu lama zipra. Mhlawumbe singazwisisa, kasikwazi njengoba njilo ngaphambilini ukuthi ekuxoxisaneni kwabo bavumelaneni abaphathi omongameli wabili bese Kenya kuze kunxuswe uKenyatta ukuthi azokuba isethekeli esikhulu esihloniphekayo kumbukiso weZimbabwe weZTF. Kodwa ke njengabantu wakobulawayo asikwazi ukuthi ungena ngapi kumbali yako Bulawayo.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe. Abalwela ilungelo loluntu bathi inengi lezakhamizi emaphandleni alilalwazi lokuthi kulehlandla lesibili lohlelo oluqhubekayo olokubhalisela ukuvota ezigabeni zonke zelizwe, ngoba abanikeza lolulwazi abafinyeleli emakhaya kusukela kuthange uhlelo lolu lusungulwa. Isiphathamandla sekhomishini yezeke umnumzana Jesper Mangwana ubikwa ekhuthaze abantu ukuthi bahlolisise ukuthi inombolo zabo zesithupha, amabizo kanye lendawo zokuvotela kulotshwe ngokuliqiniso. Ukuze sizwe okwenzakala emaphandleni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yeRural Communities Empowerment Trust.
Esikufumanayo njengezinhlanganiso ezizimeleyo esebenzela emathebeleleni North ukuthi iningi labantu kabakwazi ngalolu hlelo, kakuzange kube lendlela zokugqugquzela abantu kumbe ngithi ukufundisa abantu lokubazisa ukuthi kulohlelo olunjalo oluzenzakala. Labantu laba abaqhatshwe nguhulumende okwenza ukuthi benze i-voter education, registration education, baqalise izolo. Ngemfanelo bekufanele ukuthi ngabe baqalise mandulo kumbe amaviki amathathu kungakaqalisi lona uhlelo lokuregister. Sinazelele futhi lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo kazizange zibe lamathuba eneleyo kumbe ngithi kazila mathuba eneleyo ukuthi zingene emphakathini, ziqhuquzele umphakathi, zifundise umphakathi, zazise umphakathi ukuthi kulohlelo oluthize. Kungenxa yokuthi inhlanganiso ezinengi kakhulu, ikakhulu nxa sikhuluma ngama community based organizations, inhlanganiso ezigxile kuZulu ebantwini emakhaya, kazila ama resources, engathi ngama resources ngesikhiwa, zokuthi zingene zisabalalise lombiko. Kuzima ikakhulu emakhaya ukuthi kwenzakale lokho kungela ama resources angafana lezimoto zokuhambisa ukuthi abantu bangene basabalalise lombiko. Bekudingeka sibili ukuthi ngabe ama resources abekhona, inhlanganiso lezi ezizimeleyo zibe yizo ezisabalalisa lo mbiko, zifundise izakhamizi ontanga ukuqhakatheka kokuya register. Ngombono wami ngibona ngani kuzafana lalokho okwenzakale ku first blitz ye voter registration, lapho kube labantu abalutshwana khona abahambe ba register ukuvota. Lakhathi sinje kuzafana, kukhanya ngani nje lizaba nje uhulumende wenza izaba ukuthi kuthiwe kule voter registration. Kodwa ngeke samsola uhulumende ezimele yedwa, bekudingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zisebenze gadalala ekwaziseni izakhamizi kumbe into uZulu ngokuvota.
Kuyini uhulumende okufanele akwenze ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo njalo befinyelele izigaba zonke zokuvota?
Okumqoka ukuthi uhulumende bekumele afunde kokwenzakala le kuhlandla lokuqala ukuthi abantu kabayanga ukuya register ukuvota ngembangela ezinengi, ikakhulu emakhaya. Imbangela ezimqoka kuyikuthi abantu bebengelalwazi la lolu hlelo, bebengaluqakathekisi ngoba bengafundiswanga ngokuthi lolu hlelo lumqoka kangakanani. So kungakho ke bekudingakala ukuthi ngabe uhulumende uqalise ngemfundiso abantu abenza i-voter education, registration education, bangena emakhaya phambilini kokuthi kuqaliswe lolu hlelo. Ukuthi nxa soluqalisa abantu bevele sebe lomdladla, sebe lolukuluku lokuthi bahambe bayebhalisa ukuvota, bekwazi njalo futhi lokuthi yiziphi indingeko ezidingakalayo nxa umuntu esiyavota, okunjengezithupha, okunjenge ama proof of residence lokunye okunenginengi. Inhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela uhulumende, ezigoqela amabandla ezombusazwe, ezigoqela inhlanganiso ezizibeleyo, zonke nje lezo nhlangothi zizithele ngaqandayo, akukhanyi lokuthi zenzani.
Lo ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eRural Communities Empowerment Trust.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi usomabhizimusi wakwele Dubai olemali eningi oyibhiliyoneya Mush Aj Al-Muluk uthi wakhangwa ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa owakhuluma kuhle ngeZimbabwe emhlanganweni owenzelwa eDubai ekuqaleni komnyaka okubangele ukuthi aye elizweni leZimbabwe ukuthi ayesungula amabhizimusi. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi isilinganiso sabantwana abayenze kuhle emhlolisweni wesigaba se-O-Level impumela ephume ngomvulo itshengisa ukuthi sikhuphuke kancinyane ngokuphose kube kubili ekhulwini i-1.57%. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi abasakazi indaba ezingathatha ihlangothi. Hayi sengikhona ke mina umfoka moyo uDewa. Namhlanje ngizothanda ukuphawula mayelana neqembu lethu, iqembu leMatebeleland MRP, iqembu lethu ngekhadi leMRP yimemba iphelele. Kodwa ngifuna ukukwazi lapha ngeMRP, iqembu leMatebeleland, iqembu labantu besintwini. iMRP ayingeneli presidential election, ingenela ama councilor lama MP. So abantu be MRP njama landele be MRP sivotela abani as a presidential election, sivotela abani u president kahle kahle. Yinto engifuna ukuyazi ukuthi kumele sitshele ukuthi ku president sivotele bani, ngoba khona phana mangithi ngiyakhangela ukuthi mali abalandele be MRP bengavotela u president, lese kulaba landele bezani esigabeni sami abalandele bezani abangu 20 bengavotela izani as a president. Kodwa iningi livotele MRP kuma councillors. Ukuthiwa mina ngaka still winile ngapha esigabeni sethu ngapha uwinile. Ngoba abantu abangu 20 bavotele upresident bathi mina ngaka. Kodwa ama councillors sivotele bani okwethu. So kumele ukuthi becacise lapha ukuthi ipresident sivotela bani. Yey, kumele licacise khona lapho litshela abantu baholi khona ngapha odileke yimfumbe izifika kubaholi be MRP besichazele ukuthi kahle ipresidential sivotela bani. Bangaphongekela abantu bese emnyameni umuntu asuke efaka uqa esitshenise esiyizani PF. Thina sifuna ukwazi ukuthi sivotela bani as a president. Ye, into okumele sibe yazi singabalandi be MRP nale. Ye, njalo mina mangithi ngiyakhangela lapha MRP indebele elipheleleyo sibili, mangithi ngiyakhangela ngibone ngani masingavotela upresident sithi chamisa. Ya, upresident sithi sivotela uchamisa, ngibona ngokubangcono sikhiphe isitha esiyizani PF. Ya, izani PF yisisitha lapha, ipresident sivotela uchamisa, ama councillors kube ngwe MRP, MRP kuba ama councillors, councillors MP konke MRP. Izani PF yisisitha lapha, uchamisa sithi president CCC uchamisa sivoteleni. Ayifundi audio le izephi yakona kuba hole be MRP konale. Ye, besitshela ukuthi sivotele bani is a president, into sifuna ukuba yazi. Abantu abaningi basemnyameni sengikhulume labantu abaningi kakhulu bathi kanti manje madoda sivotela bani as president, ngoba phela kasibona ukuthi singavotela abantu laphana ngoba kuthiwa umqondisi kangenela upresident.
Sambonani bantu bakithi linjani ngezindawo. Hayi, seyibona le nto eyenzakala elizweni lakithi esisuhlu. Kanti lona lizwe bani lisebenza amashona kuphela? Lizwe bani lisebenza umhlobo wodwa kuphela? Lizwe bani? Ngoba asikaze sizwe ukuthiwa kona kule roli esuke igcwele abantu emathebeleni siye emashona le, asikaze sikuzwele ukuthi ukuthiwa kule bhasi esuke igcwele abantwana le emathebeleni sekugcwele emashona le emsebenzini, asikaze sikuzwe. Kodwa esikwaziyo ukuthi sibona amashona left and right bebuyabiza ukuthi emathebeleni emsebenzini. Kanti lona lizwe bani lisebenza amashona kuphela? Lizwe bani elinjalo? angithi uyabona vele ukuthi kona ekuqatshweni lapha yiko lapho kulenkinga khona. Umntana kolo ungamfundisa uthengisa inkomo uyenzele ukuze izimali at the end of the day icumile luzi ngoba akatholi imisebenzi. Endizwisa ubuhlungu le nto leyo. Uma uthi uyabheka abantu bonke abalezikhundla ungabhekisisa nje kahle angeke uthole ibizwi lomuntu wesiNdebeleni okungamashona kuphela. Ngisuke khona yonke indawo amashona kuphela. Uzuzuzu kanti labo bantu baqhathwa njani? Uma uthi uyakhuluma uzulu ukuthi hhayi ngitholela abantu laba benjani ngisebenzi. And utho njani umntana nje akasebenzi. Kodwa uma singalandeli i-MRP ngendlela eza ngayo laba kubuye ukuthi abantu
ibingelele kubaphathi be-Studio 7, be-Studio 7, Philani, Philani benkosi. Awu, ninjani kodwa, siyazizwa izinhlelo zenu. Awu, ziyasiphusisa, kanti kungani pho? Nelami iphimbo lingake lizwakale bantu, ngibulise, ngibingelele kakhulu kusisizwe semangwe, ngugijimano kangwe. Nyaphansi simuke sithu twini emfuleni kwathi 10 Malaysia village. Awu ngaphansi kwenduna ubhango. Awu ninjani kodwa mangwe enhle. Awu esamsimimo bakwethu. Awu ngencenxa nonke kutswana South Africa kuphi nakuphi line khona sambeni sebhalisele ukuvota abantu. Sivotele loyo mvotelayo ngoba ngeke ngisho bantu bakhuluma abantu bakhuluma inkulumo ziningi emsakazweni kodwa ke asiboneni ukuthi ke njengo singalenza naso hambeni ngobuningi sobhalisa kulula nje masuka lapho siyovota futhi singabi sibuza siloko sithi yini nanivotele bani yini washa kwacima kwathini kanti umthwala ukithi sonke singamazimbabweni siyalibona udubo nohlupho lukhona sizwe sakithi simnyama ke sizinuke namakhwapha siyovota sishintshe ugovernment sifake simfunayo sekukuthukana nokulwa kuphela nje ivoti liyakushintsha konke lokho ngiyabona
siyalibona nemsakazweni Studio 7 kakhulu umsebenzi omhleli wenzela isizwe saseZimbabwe sibingelele nabantu baseZimbabwe. Nami ngithanda ukuphola nje kancane ekutheni okokuqala nje ngithanda ukukhala kakhulu nomdeni wakonyathi ngokutshona kabuhlungu kamfowethu lapha u-Evans lapha e-South Africa ebulawa ngama-South Africans lapha e-Diepstoot. So lokhu kuhlungu kakhulu sithi alale ngokuthula uNkulunkulu ngiyowaziwa uNkulunkulu wezulu ngiyozoba ijaji ngomsebenzi owenziwe ngama-South Africans. Ingakhuluma okuningi ngakhona kodwa ngibuye ngithi ungabona abantu sebefika kulesi sigaba sokuthi benze lokho okwenziwa ngama-South Africans kutho ukuthi hhayi sekuseduze la amazimbabweni lawo ayakhona. Mina ngithanda nje ukubaxwayisa kungamazimbabweni bonke ukuthi ngabangcono ukuthi sishala abala e-South Africa babuyele ekhaya bezama ukufaka ivoti yabo phansi ukwenzela ukuthi kungenzwa lo muntu wethu oyekhuluma ngabo ukuthi ubuhlungu kakhulu ukubona umpho wabo ekushiswa ekushiselwa into yokuthi ubuyani. So bengicela ukuthi nje amazimbabwenkele ukuthathe kube isifundo esikhulu kakhulu ikakhulu abala e-South Africa amazimbabweni ayezama ngamandla ukuthi evote ekhaya ebuyise ilizwe labo esithunzini esayoza ama-South African ilanga bazobuya ekhaya kubo labo sizofuna usizo ngoba uNkulunkulu uyokhuluma ngelinye ilanga. Bese ngithi-ke ngithanda ukugxeka i-MRP ngoba yiyo engibona ihlala ikhuluma inzondo yokuthi amashona namaNdebele bahlukane bengabambisani beyinto eyodwa. So bazama ukuhambisana lo nyawo lwe-South Africa ukuthi ama-South Africans afunde i-hatred ukuthi umuntu ongamnyweni umuntu ongasuwe e-South Africa lo engasuwe-South Africans noma emnyama efana nabo bona abaspecial kakhulu kulalowo muntu. So inzondo efana nekhona esayithuliswa ngomgabe ukuthi amashona aspecial ukudlula amaNdebele lamaNdebele lokuhamba kanjani. Mina ngithi cha amaNdebele engahambi ngonyawo lolo asibambisaneni lamashona sibe umuntu oyedwa sibingiseni lizwe leli sivoteleni i-Citizen Coalition for Change ngile better mind futhi lami ngilombono ngile hope ukuthi one day mali ngaholwa ngonese ngishamisa lelo lizwe amazimbabwe nazibona esibala esithuli flawo kelinye ilanga azambona u-South Africa ebuya eZimbabwe abalo mbuzo bese bembuza ukuthi hambe ke mfowethu lolu chubo belisiphathe ngalo e-South Africa uma sokuza ingane zethu ungaseyiphi wena ungalumela na u-South African ephathwe ngamahlona angithi ukubona nawo bese kumchisa hhayi thina sikhule kahle sisaba uJehova
salibonani ninjani ku Studio 7? Hayi mina ngiyaphila. Hayi ngiyabonga kakhulu, ngithanda kakhulu ukuthi nga kuyayenza. Ekukhulumeni kwethu sikhulumisana nani kahle singamandebele. Singaze zaxatshaniswa ukuthi ubani udla ingulube, ubani udla ubabhemi, ubani udlani. No. Kasibonisana nani odla ubabhemi nxa wena ufisa ukuthi adle inkomo njengawo odla inkomo. Umbonise kahle ukuthi hayi ubabhemi iproblem yokudla ubabhemi lokhu lalokhu lalokhu kwenzela ukuthi laye angayidli ubabhemi ayekudla inkomo lawo ithandayo. Engikukhuluma ukuthi ama summer parties eso supportayo. Umuntu lomuntu lelungelo lokusupport iparty ayisupportayo. Kodwa umnikeze kahle, umbonise kahle ukuthi hayi ngabe siya supporta iparty enje ukuze kube enje. Hayi ukuthi sesicina sesingani sesithukana singabantu bakamthwakazi singabantu banye ukuthi sokuthiwa hayi inxa ngelanto yokukhuluma vala isigubu sakho. Lokana kuyakhe iZimbabwe bantu bakithi. Okumele sikubonisane singabantu ukuthi kasikhulumeni kahle njalo sikambeni ekhaya siyovota. Sikhuluma singaphandle kwamazwe. Kasikambeni ekhaya siyovota. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi eNulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kulomuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni leBrooklyn esigabeni seNew York. Kulabantu abalichumi abadutshuliweyo kodwa akula ofileyo. Kuthi abafika phose amakhulu amabili balimala. Umuntu lo ubikwa ephose ibhomba eliphume intuthu waseqala ukudubula amahlayana. Ubikwa ubezivale ubuso ngemask yegas njalo elokhu engakatholakali. Amapholisa athi akucacaci ukuthi injongo yomuntu lo ibivele ingeyani lanxa abanye becabangela ukuthi umuntu lo lilwa licatsha iterrorist. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York umnumzana Busani Ntini.
Senanzelela ukuthi kuleli lizwe imbhobho vele yona iyatholakala lula njalo esikhathini esiningi abantu abangaphilanga engqondweni kwesinsikhathi basuka besebenzisa imbhobho ngendlela engayisiyo nxa befrustrated ngezinye izinto ezibahluphayo empilweni. So hayi lokwenza le New York kubi kakhulu kodwa asiyonto entsha, yinto nje evamileyo esikhathini esiningi ngombono wami. Kodwa sikhulekela laba abalimeleyo ukuthi belulame bezongcono. Kodwa uma ngiyabheka lo muntu ade senza lokho ade kwenza uyakhanda somuntu oprofessionally kumbe ngithi ingcwethi kweze mbhobho ngoba ukhanya wehlulekile ukuthi abulale abantu. Yinto enhle ukuthi kabulalanga abantu lalaba abalimeleyo sithemba ukuthi bazalulama besile masinyane. Kodwa into embi kakhulu, into ethusayo ukuthi ungathi uzihambela usesitimeleni, ikakhulu sijale ukuthi singangena esitimeleni uzilalele ufake ikhanda phansi uziphumulele kweye 30 minutes. So isikhathi esiningi nxa abantu seza kulanda ngombhobho ngaleyo ndlela into embi kakhulu.
Yona imbangela ubona ungani kuyini kahle kahle? Siyabona abake bekhulume ngokuthi izikhali imbhobho itholakala lula.
Imbangela esikhathini esiningi ikhona okukhulumayo ukuthi imbhobho iyatholakala kalula. Suke itholwe la ngabantu abangaphilanga emakhanda, umuntu esingathi ngesikhiwa kakho stable. Sokuthi nxa engazonda kube le nto emhluphayo empilweni ebesethathi engaliyana kwabanye abantu. I-mental health ngenye izinto ezihluphayo kakhulu nxa kubuye endaweni zombhobho. Kwesinye isikhathi siyananzela ukuthi ama-check-i nxa umuntu engakathenga umbhobho wesikhathi kusiya ngesitate ngesitate kwezindawo kulula ukuthola umbhobho. Njalo kwesinye isikhathi abantu bakwanisa ukuthi bethathe impopho yabazali nxa ukuthi mina nginje ngingelalungelo ukuthi ngibe lo mpopho kumbe ne-criminal record kumbe ngumuntu okuthi akaphilanga ekhanda. Kungenzeka ukuthi nxa umfowethu kumbe omunye umuntu oseduzelane lo mpopho ngiwutshontshe ngibe sengiwusebenzisa ngento engekhoyo. Uma sibheka lindoda lomthakathi uyakhanya into ibe ngumuntu mhlawumbe ongazi zange e train into zempopo ngoba ukhanye lo mpopo akhona ugcina umjemela lokho kube uNkulunkulu uncedile ngoba kwazi bani ukuthi kuyina dengakwenza
umnumzana Busanindini sizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Sokutholakale izidumbu zabantu abedlula amachumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa. Sokuqhamuke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakobulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.